baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzana umhlonitshi Job Kala akasenelisa ngubuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethengisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asikaqinisi ukuthi ungaphi. So sokuqajangela ukuthi usiyandiswe emasiso. So laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhonye ukuthi asikwazi umhlonitshi Kala unga.
Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba namhlanje komsekeli kamgcinisihlalo webandla labo umnumzana Job Sikhala.
Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili.
I-council yakoBulawayo ithi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo sesingcono.
Thina njengabantu be-trade fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sokulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lo nyaka silabo abavela kwamanye amazwe.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba ngomsekeli kamgcinisihlalo webandla labo umnumzana Job Sikhala, ongumeli wezengezwa West edalele ephalamende obotshwe izolo esetheswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba umnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli zindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of this constitutional right. It's a deprivation.
Okwenzakalayo lokho kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lolokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngaphi, njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba e-Magistrate Court lapha eHarare e-Rottenrol. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho. Kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachuchisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba eMashingo.
Umnumzana umhlonitshi Job Sikhala akasenelisa ngubuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethengisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asikaqinisi ukuthi ungaphi. So sokuqajangela ukuthi usiyandiswe emasiso. So laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhonye ukuthi asikwazi umhlonitshi Sikhala ungaphi. Bazondile, bafisa ukuthi kube le justice. ngakho ke njenge MCC sina siyawuthothoza okwenziwa ngabantu abarana amakhosethu kha ngathi ipolitics sesesigqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo isakhamuzi seHarare uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Sina ngakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu kanti kakuhle unalebutopsikala akula nto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo ubekhuluma laye njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lile nduku eziningi akula fuweli akula magesi xa uhulumente agwanisa ukuthi anike abantu esingathi ngama-social goods kumbe nxa uhulumente wangena ngokudlamudlamu ngatshontshe ama-elections kulelungelo lokuthi uhulumente onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka
okutyenda imatshintsha nefungana kwamaita phano kuratiza kuthi solidarity sekutala kwatinoita.
Ngiyalibonga abalandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yokutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani. Sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokheli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBhikita esigabeni seMashingo. Amapolisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe uSikhala. Yimele iStudio 7 niseHarare ngingumevisi Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ongaphansi kwendikimba ethi Resources, the Future Exploring and Leveraging Mining Potential. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso wezokwemba omanjinela kunye lezokuthwalwa kwabantu owe-Mine Entra oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair uqala ngolwesithathu lweviki ezayo kobulawayo. Isikhulumeli se-ZITF unkosazana Stella Nkomo uchaza ngamalungiselelo ombukiso walonyaka.
Umbukiso wezemigodi ukwembiwa kwamatshe aligugu ubunjilela lokuthwala kwabantu lempahla iMine Entra 2019 izaba khona kuviki elizayo, izaqala ngolesithathu mhla ka 17 Ntulikazi iyephetha ngolesihlanu mhla ka 19 July khonapha emzini omkhulu oweZimbabwe International Exhibition Center kuNduduzi yathunqa kobulawayo kuphela. Indikimba yombukiso lowo iphathelane lokusebenzisa inotho wezemigodi ukuthuthukisa ilizwe lokwenzela abahlali balo ikusasa elihle. Sikhanyelele ukuthi umbukiso lowo uvulwe yisiphathamandla esibona ngezamatshe aligugu lokwemboya kwawo umnunzana Winston Chitando mhla ka 18 Ntulikazi. Sikhanyelele ukuthi kuzabe kule mihlangano ethize ekhanyelele ukuthi abantu bonke bathole labo indlela yokuzithuthukisa ngamatshe aligugu. Sikhangelele ukuthi kuzaba kodlo mbukiso wabo mama Women in Mining Conference, lo mbukiso okhangelele ontanga Youth in Mining Conference, kanye lo mbukiso omkhulu esithi Main Miner Conference. Lapho futhi esikhangelele ukuthi umnunzana uWinston Chitando uzabuya azonika umphakathi lokhu ababekele khona njengomphathi ntambo walesi sigaba.
Wengeze ethi kulamankampani angamakhulu amabili akhangelele ukubukisa kunye lamazwe amahlanu.
Thina njengabantu be-trade fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe abathe labo bafuna ukubuya khonapho, abagoqela labo abavela eChina, eKenya, eSouth Africa, eSouth Korea kanye leZambia.
Embukisweni walonyaka kukhangelelwe ukuqhutshwa imihlangano emithathu ebalisa owe-Women in Mining, owe-Mine Conference, le-Youth in Mining, okusugqitshwa ngomdlalo we-golf eBulawayo Golf Club, uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential lumbukiso. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso ngolwesine lweviki ezayo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe kansile ya kubulawayo wathi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni leli sesingcono ngoba abahlala emalokitshini abalisa emganwini inketha ingubo yenja lemakhokhova bawatholile amanzi namuhla. Bathi njalo ukulungiswa kwempompi zamanzi e-Criterion Water Treatment Plant kuqhubekela phambili ukuzadala ukuthi izakhamizi zalelo dolobho ziwathole amanzi. Isikhulumeli se-Council yakobulawayo uNkosikazi Nesisampofu uchaza isimo somsebenzi wokulungiswa wempompi.
Idolobho lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi amanzi lamuhla sivalile idolobho lonke ukuthi siphe ithuba ukuthi i-system i-stabilize. Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili. Okwakathesi sesivalile ngoba siyananzelela ukuthi isebenzisa kwamanzi kwezakhamizi kukhwele kakhulu. Okwakuqala amanzi akade esetshenziswa izakhamizi afike ku-157 megaliters, sinanzelela ukuthi thina vele sikhuphe amanzi ay-105 megaliters. Lokhu sokwenze ukuthi ama-reservoirs amaningi ikakhulu i-Criterion le-Magwegwe reservoir esingathi yiwo amakhulu kakhulu njalo yiwo a-critical ayehle in terms of i-level. So nxa ama-reservoirs lawa eseyehlile ukuthi siyenelise ukuthi asukume kufunakala isikhathi, yikho sesivalile amanzi edorobheni lonke. Sinanzele njalo ukuthi nxa sesivula sizabuyela back 48-hour water shedding, ngoba umsebenzi esiwenzayo e-Criterion awukapheli. So siyabe sifisa ukuthi sibe lesikhathi ukuthi amanzi siloke siwagogosa. Okunye futhi okusihluphileyo njengedorobho sibe lo dubo legetsi. Sesiceliwe ngabanikazi begetsi esingathi ZETDC ukuthi sivale ezinye impompi, ngoba impompi zethu ngiyabona zisebenzisa amagetsi amaningi. So lokhu kusho ukuthi amanzi azabuya edorobheni abe semalutshwana. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi kule ndawo vele lapha esingakatholi khona amanzi kusukisela iviki ephelileyo, lezi ndawo silungisa ama-bowsers ukuthi ahambe khona. Siyaxolisa izakhamizi ngoba ama-bowsers mota lezi ezithwala amanzi zilutshwana, but we are working full out. Esesikwenzile ukuthi ama-bowsers lawa futhi lawa asesebenza ama-shift ukuthi they are working even ebusuku ukuhambisa amanzi. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi amanye ama-boreholes akhona kobulawayo asebenzisa amagetsi. sunga amagetsi futhi ehambile ngoba kulezi nsuku amagetsi ahamba ukuthi abantu abayenelisi ukusebenzisa izibhorane. So lezi ndawo futhi yizo esezilethelwa amanzi ngezimota ezingathi ngama-bowsers. Esicelayo kuzakhamizi zakoBulawayo ukuthi singabulali impompi zamanzi. Kule ndawo lapha abantu asebevandalizile impompi zamanzi bekhupha ama-valves benzela ukuthi bethole amanzi. Lokhu kuyasisele emuva ngoba kufanele sihambe siye-repair okwakuqala. Njalo nxa sokuvandalize kutsho ukuthi ilokishi yonke ayisathola amanzi. So ezinye indawo sezi-affecthwe ngamanzi ngoba impompi zibulewe. Siyabonga uBulawayo ukubekezela ngalesi sikhathi esingekho lula ngoba amanzi impilo. Siyacela bakithi ukuthi lamhlanje siloke sinanzelela njalo sikhangele ukuthi umsebenzi lowo phathwe ngendlela ephambili kakhulu njalo ephezulu njalo sizame ukuqeda masinya.
Loke nkosikazi Nesisampo isikhulumeli sekhansili yedolobho lakoBulawayo. Ukulungiswa kwempompi zamanzi kubikwa lokhu kuzayenziwa njalo kukhangelelwe ukuphela ngomnyaka ka-2020. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi kulele dolobho yeBulawayo Progressive Residents Association yethule umbiko isithi kufanele kuvalwe izikolo endaweni ezingelamanzi ngoba kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kodwa u-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhomola South uthi ngempela umomo usungcono.
Bangilani bakhulu babhele into abayifunayo kumbeke into ayifuna ukuthi anzacokozele kodwa engikwazi ukuthi mina izikolo zisaplayiwe ngamanzi namuhla ekuseni namaklinisi asaplayiwe private or council schools asaplayiwe ngamanzi namuhla.
Kodwa kuqalise lamuhla yini, kuyini okwenze batsho njalo insuku zonke lezi bekusenzeka yini?
Izikolo bezasaplaywa ngamanzi kudala ngoba especially iPhumla South ilezikolo eziyi-3 ezingazithole eziphezushanyana. I-council vele iyasaplaya elithi ama-things abo abanawo esikolo amajojo abo ngamanzi all the time.
Abantu bona amanzi bawathatha ngaphi? Tshona kule ndwendwe ayenela yini? Kuhamba njani kathesi?
Mangithi na amanzi esanda kulungiswa phela vele kuzaba le ndwendwe kodwa engikwazi ukuthi na kulungiswa vele ilayini yaba khona from usuka kwele naphana kuza kushambisanabijana so kuphele ka-1 angase bevula sokavule ka-1 yonke indawo ka-1 kuyacaduka amanye ama-5 bayifuna bavule mshambijana ukuthi amanzi akhava indawo yonke. Namuhla bavulile and i-part of Phumla South silawo amanzi kathesi. Khathesini khumbukhuma sofi mile layini manje beyibhawusi zesifefu ye kathi nimile la izakamise elayinini mele ukuthi izizosaplaywa ngamanzi kathesi ibhawusi sisukile ethala khona amanzi isize ya ilidubelo kuthi bazapheka late but iqinizo ukuthi okukunyangithi na amanzi esebuyile people will be is better off thanukuthi amanzi ngaba ngabi khona total isona la uthi azabambana ingeyazafika endaweni yakhona mpe ephezulu njani lapho esibe khona engekho esegcina ukuthi ibhawusi izoasisa part of the engelamanzi.
Lithembe ukuthi kuzaphela nini umsebenzi lowo sesitichini ukuthi amanzi abuye ebantwini ezimpompini?
Kwasikhrithelwa ngiphela ngokukhina ngihle ukusevisa lokhuyana izilomuve to group ibetter thing ngibona kuyakuzokwehla kuyakwehla udiwani ngabe ikhrithelwa ngibe ngcono kuzaba ngcono ngoba kuyona kuza iza yepressure ebantwini nakumabhoze akhona kathesi kuza izi pressure naleyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ibikhala njalo ngokuthi yesabela ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kunjani umomo khona ngapho? Abantu bagezisa njani izambuzi okokudla okokupheka lokunye?
Ukuthi uphele ibajebele nanto yomasebenzi smart ye ngisho ukuthi ngingakhuphumeza kangako anti abantu batshele ukuthi basebenzisa amanzi ngendlela enjani ephansi njalo bazogeza bazabantu babe ukuthi baflashe ngawo kubathoyile. So kukhona kuba buhlungu ukuthi usubeke amanzi oflasha but kodwa nga kulodube elizweni uma kulodube ukuthi lukhilwe liuza njani.
Ubona kunjani kumalanga ambalwa alandelayo?
Hayi ke ngisuke kunomehluko ngoba namhlanje umehluko nje amhlanje onto abalayinto yamhlanje balushane kulakula njani kulakula ngesandi last week umehluko ukhona silingawubona.
Lo ngu-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhumla South bexoxa ecingweni ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni olokuthola ingwalo zokuhambisa ezama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana ngokucasana ngemihlobo esigabeni esingenyakatho yelizwe kwele New Guinea kubikwa kuthiwe kubulalise abantu abangamashumi amabili nantathu abagoqela abesifazane abakade bezithwele kanye labantwana. Iziphathamandla zesigabeni sehela zibika ukuba laba bantu babulewe ekuhlaselweni okwenziwe leso sigaba phakathi kwensuku ezine ezedluleyo. Abeqembu labesifazana elimela elemelika emdlalweni wenguqu elithethe inkezo yamazwe omhlaba ye-World Cup okwesine emncintiswaneni obuseFrance bamukelwe ngenjabulo enkulu lapho bephindela ekhaya edolobheni le-New York. Abantu befolile emigwaqweni ye-Manhattan bephethe ama-flag. Umeya Bill de Blasio we-New York kanye losibalukhulu wesabelo uGovernor Andrew Cuomo bebekhona labo. Ushandla lesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe esilethulela lona ngolwesithathu viki zonke namhla selomnumzana Tifa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga ozaqhutshelwa kwelebhilithani edolobheni lelithi ngomgqibelo. Lo ngumnyaka wesine abantu besikhalangeni besenza lomkhosi ngenjongo yokulondoloza ulimi lwabo lamasiko abo ebhilithani. Umnumzana Dube uchasisele untungameli inkomo we-Studio 7 okuningi ngalombuthano.
Umcimbi ongumgqibelo babunkomo umayelana ngokuhlanganyela labanye njalo ngokukhumbuzana ngobuntu bethu esiyibona singabantu bebukalanga.
Kungani likubona kuqakathekile ukuphakamisa amasiko enu ngalindlela ngisho laphetsheya kwezilwandle?
Ukuhlala emazweni angekho eduzane lasekhaya okuhlangele ukuthi sekusiba lama generations asuke akhulele emazweni angasondelananga le ndawo zakithi kuyadingakala kakhulu ukuthi kube yithi thina esizama ukuthi sikuhlongoze sikwenze kube into eqakathekileyo ukuthi sivuselele njalo sikhumbuzane ngolimi lwethu njalo langendlela esifanele ukuthi senze ngayo izinto njalo ukukhumbuzana ngolimi lwethu kakhulu njengokuhlala sesitsho kuyinto enhle ngoba kuyinto esenza ukuthi sivuselele ubuthina bethu njalo sivuselele inhlonipho kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela siqathanisa ukuthi impilo yesikhiwa siyayithanda ye kodwa impilo yesikhiwa nxa sesiya ngendlela inhlonipho efanele ukuthi ihambe ngakhona ungahlanganisa impilo yesikhiwa obusuhlanganisa lesintu sethu kuyakwenza ube ngumuntu oqotho ube ngumntwana oqotho. Ingakho kuqakathekile kakhulu njalo lokuthi singaze sikhohlwe imvelaphi yethu.
Abantwana abazalelwe khona ngapho Dube bayayingena yini ekulondolozwa kwamasiko lesintu senu le kumbe bathi bona bangabelungu?
Esakunanzelelayo kakhulu babunkomo mayelana ngendaba zabantwana ukuthi abantwana bafana lomuntu ochapha umfula. Abantwana bayaya baxoxoze bazwe ukuthi umfula ukutshona okungakanani andivani ukuthi bafake unyawo noma balukhiphe. Kuleyo nkulumo ngikhulumela enkulumeni yokuthi nxa bebona thina abazali sisukumela phezulu sithuthukisa ulimi lwethu njalo silabo sisiba lothando lokuthi sibatshele ukuthi babekwazi ukuqakatheka kolimi lwabo ukuqakatheka lemvelaphi yabo kubenza nabo babe nentshukutshu. Kodwa-ke nxa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi thina lathi sesiba laid back bona nxa beqhubekela phambili ngokukhuluma izikhiwa zabo bethole ukuthi lathi sivumelana lezikhiwa zabo ekugcineni lapho kulahleka yonke into kulahleka ulimi kulahleka amasiko kulahleke nje imbali. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ongenayo imbali umuntu ongenayo ihistory yakhe ongazaziyo ukuthi yena uvela ngaphi ufana lomuntu ufana lembewu elahlekileyo. Yingakho nje sikuthatha kube yinto eqakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukuvuselela ulimi lwethu njalo ukuthi sikuhlanyele kulabo abancane ukuthi babekwazi ukuthi lakusasa noma babevuka bebesazi ukuthi bona imvelaphi yabo ingaphi njalo bangabantu abanjani lapho avela khona njalo kutshengiselela ukuthi abazali babo ngabantu abalothando yini. Kodwa-ke nxa singatshengisela ukuthi thina silothando ezintweni esizenzayo kumvelaphi yethu lasebantwaneni kuza kwehla ngokuba njalo.
UZulu ungamtshiyela wapha amazwi Dube?
Engabatshela wona amazwi abantu bakithi ngokuthi umcimbi lo njengoba sisitsho nje simema abantu ukuthi sondelani abantu bakithi sizohlanganyela kulomcimbi okuqhakathekile kakhulu ukuthi ngumcimbi othwa yibukalanga gathering kodwa kuyibukalanga gathering kunjalo ngumcimbi esikhangele ukuthi labanye abantu abangasibo abantu bebukalanga noma bavela kuziphindimi noma ngaba noma bavela kwapha amazwe bayamukelekile ukuthi babuye bazobakwazi ukuthi abantu uthwa ngivakalanga ngabantu abanjani njalo ngabantu abaphila impilo enjani njalo badla kudla okunjani njengoba kuzoba kulokudla kwesinto kuzoba kukhona kuthengiswa okunye kuzoba kulokunye kulama demonstrations ezinto ukuthi impilo noma izinto zenziwa njani ebukalanga kuza kuhlanganyela izinto eziningi kakhulu so kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu basondele bezobona bengabe bethatha inzwa bethi ukuthi abantu bebukalanga ngabantu abanje kodwa bengakazi basondela nelathi bazobakwazi bazwisise ukuthi singabantu abanjani abantu bakankwedu sedzelani mose huva gulu helele la swika musigwilile hule api mugwilile hule ndiyani no momusi la chikalanga chenye antubona kuti uyapondwa akatongomuka mangwana na akatongono hoha lukuta gomwenu esiya gukwelukuta kupfukirwa nembudzi ngati milikeni vakalanga tisingagwe tisingatuke hama dzedu tisingatuke vataka vakidzana navo yelo huva gulu la swika tova tiri kulidzi mhlaka 13 kubva masikati kuza kunoti mateuko vuyani makasengakene makasenga semedzenyikene makasengani vuyani tihatohwa tiri tosene tili pantuzwe vukalanga nehuva lebukalanga gathering tovoka kwa zvikwazvo
Lowa umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBelitane. Abenhlanganiso zamakhopha ke kusenjalo bathi kuqakathekile ukuthi kusabalaliswe ulwazi lwemsebenzi le ukuze iningi liphatheke ekukhulu likhulelekile ngendlela engaphilisa ethola inzuzo okungenza bemelane lodubo lokusilela kwemali njalo kuphathise ukuzithuthukisa empilweni lelizwe lithuthuke. Intathe zindaba yiThomas Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamakhopha emhlabeni jikelele elikamhla ka 6 Ntulikazi ele-International Cooperatives Day, umqondisi wenhlanganiso National Association of Cooperatives, Savings and Credit Unions in Zimbabwe umnumzana Tapiwa Mufurutsa uthi lokhu kulodubo lwenkohlakalo emsebenzini wamakhopha.
Often view the perception of housing cooperatives and the problems that sometimes arise in that sector, so they just view
abathisizwa ngamakhopha bacabanga ngokwenzakala kumacooperative ezindlu behle besabe
so
ukuqilibezela kodwa nibona ukuthi abantu kumele befunde bezwisise ngamacooperative ngoba lawo kameli okwezindlu kuphela kulamacooperative okulima okulondoloza imali lokwekweletisana lawezemigodi imining awamabhanga lamanye amaningi
uqhubeka ethi abasakhulayo beZimbabwe abahlala bekhala ngokusilela kwemisebenzi bangaqiqana ngendlela enhle ukusungula ama-cooperatives balakho ukwenelisa ukuziphilisa.
It's sad to note that currently members are there in terms of the number of cooperatives that are present in the country.
Noma ama cooperative ekhona njalo elamalunga kuyadanisa ukuthi iningi lawo dilamalunga angasho lutho angafika kuchumi nje kuphela kodwa singaba lomkhuba wokuhlangana ndawonye sande kungaphathisa sibili ngoba siyabe sesiyinhlanganiso enkulu senelisa ukubuthanisa imali enene.
Amanye ama-cooperatives atshengisa ukuphumelela athi imisebenzi enje iyaphathisa njalo idinga ukuthi ikhokhelwe kakuhle. Kutsho umnumzana Tendai Matienga, umqondisi wekhopha enkulu kamasipala weHarare.
The cooperatives are still very useful, especially with regards to SACCOs. Like in our case,
siphathisa amalunga ethu afika unkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu, 2,500. Esibanikeza ithuba lokulondoloza imali esithi savings. Sibanikeza njalo ithuba lokuthola izikwelede ezingaduliyo. Kudinga nje amalunga angamachumi amabili ukusuka.
Hayike, kata savume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.